yona injongo ye-ID efi-Israeli Defense Forces kumbe yona nje eyama-Israeli has not been clear. Well, I can say that it's been clear in one aspect. Ukuthi ama-Palestinian territories asencipha owe-Gaza Strip lokana vele sokuyi-strip. Kona kwakwe iGaza iWest Bank hayi la vele isinyamalala uma ukhangela uma oNetanyahu be announce be city new settlements pass the language and think new ngaphi khona phana indawo encane babe begxotsha amaPalestinian bebathathele kathesi bathi bona 1.1 million Israeli Defense Forces kodwa amaPalestinians at 1.7 million abantu. Ama-Israeli athona, we told them to move to avoid e-offensive. 1.1 million people, umbe 1.7. Our Israeli Defense Force ithona sibatshele sathi move to the southwest of Gaza. Bonke bona laba bantu babasusa ezindaweni zabo. So their objectives are being met. Bayasusa ezindawo zonezi. So sekuthiwa new settlements kungabi lo muntu omangalayo ukuthi ubatshoni and angaphi wona labo yi 1.7 million angithi babafuqela ukuthi baye e-Egypt. Igibhite layo yikho ivala amagedi isithi hhayi abantu laba bengaze bebuye ngapha njengobana bengama-Muslim antile nalithemba ukuthi baza bangcono ngapha veleka basabuyeli, so thina sizaba le-refugee crisis njengala amanye amazwe lawo athwele ama-millions and millions of ama-Palestinian. So khanya objective yabo they are pushing to ukuthi befinalize ingxenye i-take over and expel ama-Palestinian. Asazi sizabona la u-Biden ukuthi angithi laphana ku-Putin wathi u-Putin solongu ngazungene mbijana ayikhona kakhulu, but now u-Putin lokho ekhona phana sikwazi ukuthi ayikwazi kwini u-Biden. Khathesi ama-Israeli athiyona angena alanda i-Hamas kodwa laye u-Biden uthena hayi lingahlali phela lingaze lingene. Kodwa asazi what that means, asazi sizabona.